Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-11 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela eCaroline mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni.
It is a constitutional requirement that we notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us replying us. If they have letter, they cannot cash. We don't mind the police approving it or disapproving. We are going ahead.
Ayaqhubeka amalungiselelo ombuthano wokunanza inkosi uMzilikazi mhla ka-7 ngenyanga ezayo.
Siyemhlatshazela lo nyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo. Ziningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane.
Zonke lezi ndawo, indaba kanye lempumela yemidlalo liziyalandela kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eConcerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela iCaroline mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Incwadi yelotshwe inhlanganiso le ihlela ukuthi ukutshengisela lokho kuzaqhutshwa njani, labantu behlangane ngaphi lapho kuza kuba lezimota ezizabathwala njalo abangenelisi ukuziqoqela ezabo bakade lezo. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit oyiwo olungiselelwa elizweni lapho eleZimbabwe likhangele ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC kumaviki adluleyo labalwela ilungelo loluntu okubikwa bacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhe livalelwe emajele njalo lincitshwa imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso yebail. Umnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, uthi lilungelo labo elokutshengisela lanxa emapholisa engabe enqabela. Asizweni amazwi akhe ngesiNgisi.
We are not afraid of anything at any rate. In actual fact, that is giving us courage. That is giving us a momentum to pick up our courage. This is a free Zimbabwe, which our fathers fought for. And one thing that we fought for is freedom of expression, freedom of assembly. And there is no any other power that is needed to bring us in that one. It is a constitutional matter. It is a right, and no one will take away our rights. What I know is that letter is for Ringe Karoi. I don't know whether this taking place in other district, but I'll be very glad and happy if it is. This is not about the political party. It is about a contained Zimbabwe. Anyone contained, irrespective of affiliation, anyone who is concerned about the abuse is taking place in Zimbabwe is free to join. Either the person is from Zanu-PF, Zanu-Ndonga, Zanu-Ndawa, whatever the case it might be. But we are always going to unite as Zimbabwe and contained Zimbabwe and express our constitutional rights. It is a constitutional requirement that you notify the public. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us replying us. If they have letter, it cannot cash. We don't mind the police approving it or disapproving. We are going ahead.
Lo mnumzana Wilson Makanyayire isikhulumeli senhlanganiso yeConcerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West obekhuluma ecingweni leStudio 7 ukuhlaziya lolu daba kanye lamalungelo ombuthano weSADC. Sixoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngama-Concerned Citizens, ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulo mhlangano ozoba khona ku-SADC. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuzabantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe, kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini. Akukho kubi ngalokho. Indlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini. Kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha, sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini. Esikwaziyo ngezanu PF ikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka ama uniform amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapholisa, abanye kusuka kungebona amasotsha, ngabantu babo ababagqokise lezo mpahla zamapholisa ukuthi bezokwethusela abantu. Yilokho kuzokwenzakala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisozi isiphe umbuso epleitini njengokudla. Kufanele sisukume silwe, silwele okulungileyo, silelwe ukubuswa ngcono. Ngoba uma izanu isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenene, isicelo esifana nalesi isiyisicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonitshwe, okufanele ukuthi nxakade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu. Kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izanu ayisoze isinikeze umbuso mahlayana. Utshintsho luza ngendlela eziningi. Singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesaba ukuphalala kwegazi. Futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho. Siyaba sisaxoxa, siyabe sisadlala. Kodwa nxa ngabe kuwukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi, kufanele sisukume sibhekane naye inyathi siyibambe ngempondo. Uma singakwenzanga lokho, akusoze kwenzeke lutho. Iqiniso nje yikuthi dadewethu, vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi lakuphi ukuthi bethusele abantu, ukuze phela izivakatshi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa.
Sikhulume labo abe-concerned citizens of Zimbabwe bathi bona nganxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso, njalo bazaqhubeka benze njalo.
Into kumele siyazi singabantu beZimbabwe, lo mhlangano asomhlangano weZANU PF, asomhlangano weRuling Party, asomhlangano wabantu beZimbabwe, umhlangano weRegion. Kuhlangene amazwe eSADC angu-13. Lawa mazwe angahlangana noma yiliphi lizwe, kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate ukuyakhuluma lama leaders wabo kuregion baye bayekhuluma nama leaders wabo.
Lo mnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi ecungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. So kusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC. Njalo umnumzana Kazembe Kazembe, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetsheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Uhulumende uthi uselungiselele ukunanza ilanga lamaqhawe alwela ilizwe iHeroes Day kusasa emkhosini ozaqhutshwa eHarare lakuzigaba zonke zelizwe, lapho okuzabalwa khona umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMongameli Mnangagwa ubikwa ikhuthaza ukuthi abantu baziphathe kuhle ukwenzela ukuthi izethekeli eziza kuba zikhona emhlanganweni weSADC yena le inyanga zamukelwe kuhle elizweni. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa asegcwele ezitaladini ukwenzela ukuthi bevikele ilizwe njalo belungiselele ilanga leHeroes Day lona elilandulela eleDefence Forces Day elokunanza imisebenzi yamabutho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Paul Kagame weRwanda ugcotshiwe lamhla elizweni lakhe ukuthi aqhubeke ebusa okweminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga uMongameli ngenyanga edluleyo. osokwengezelele umbuso wakhe kulelo lizwe ofika phose amachumi lanhlanu amachumi amabili lanhlanu kubika abezindaba be-AP wanqoba ngemva kokuvimbela abanye ababephikisana laye abayisishiyagalombili ukuthi bencintise so kubhubhe abantu abalichumi lantathu eKampala e-Uganda kulandela ukuthelelwa kwabo ejakeni oluhlangene lezibi ngesonto ngemva kokuna kwezulu abantu abalichumi lane bahlengiwe njalo kwesatshelwa ukuthi abanye balokhe begqitshwe izibi lezi ku-landslide kubika abezindaba abe-Reuters okwamanje sengelitshiya ezandleni zikaThabo Kancube esethulela ukuphathelane labatsha
alamukela kwisigaba sabatsha igama lami nguThabo Kancube namhla sikoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonile ukuthi asiza kakhulu yindaba yokuthi ama-networks, network building, aqakathekile sibili empilweni ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa owenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha and then you realize ukuthi you are a whole network of young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo, the exchange ama-ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezizinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela?
Kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo ukuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader nxa ungumuntu ofuna ukulead in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi umaximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulela uhlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abasha ukuthi bangene kwinhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana abazame labo ukuapplya bengayesabela ikhatshana xa befuna ukuncediswa sikhona sibanengi abantu esesandlula kiyo iprogram le ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani belungiselele ukubuza imibuzo yangkhona elandelayo and lokuthi bengesabi actually your main takeaway yam ukuthi bengesabeli ikhatshana bengabone ngani hayi mina ngikho good enough bangcono kuyale bezamele.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo kuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuyenza
kakhulu kakhulu. Mina ngilamabhizinisi ami but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo ikakhulu e-university and then kwezinye isikhathi labantwana base-high school and kulezinto eziningi engizifundileyo even lama-opportunities even ukuthi bezofunda ngapha konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa ngiyebatshela lami engikufundileyo and futhi la kumabhizinisi lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa mangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngizele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu and loku kudla kwakhona kudla kwakhona akujayele.
So vele sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu hhayi kuyalini
hhayi bengizipheyela i-beans zami le rice into engizijayeleyo kodwa bengisithi ngingahamba ngiyathenga ngithenga izinto engizaziyo ngakuyi-drinki ngithenga i-sprite ngawuphela ama-chips into engizaziyo ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla ngayehlule ukudla ngabhatala bani ngayehlule ukudla ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonela?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lomunye umuntu othiwa ngu-Martin Jones, ule studio e-Austin eshoot amafilm, and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo. Wanginika i-tour ye-studio lapho wakushutwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yona leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, onkosazana Chiedza Mlingwa lo Victoria Gazi nomnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngujabo kanye.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshaya ezandleni zika Gibbs Dube.
Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Bronwyn Khumalo ngodaba lomgubho wenkosi uMzilikazi. Siyawazi ukuthi ke sokuseduze kakhulu baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo lwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, akusitshela ukuthi kwenzakalani, kunini umgubho omkhulu lo?
Bakithi lonyaka, hayi lonyaka khona kuzoba phambili. Lonyaka singe-7 September siyahlangana eMhlahlandlela, hlangana koBulawayo City Hall ngo-8:30. Bese siphuma ke siye eMhlahlandlela. Lusuku lokukhumbula inkosi yakithi uMzilikazi. UMzilikazi bakwethu into ayenzayo yiyo esizigqaja ngayo ukuhlanganisa izizwe zibe yisizwe esisodwa uMthwakazi. Siyathanda ukuthi amaTonga asethe azabe khona, abakithi abesivendeni bathe bazabe bekhona, abakithi esikhalangeni bazabe bekhona, beza namatshitshi avele eMpoweni esikhona le-Plumtree esize eMhlahlandlela. Abesichanganeni emaHirezi bathi bazabo bekhona. Sisaxhumana nalabo abasesuthwini ngasingaqedi, kodwa bakithi lonyaka, hayi lonyaka ixuku lakhona liyabe libulala inyoka. Kuyalobe sesabeka wonke umuntu khona, siyakhuthaza ke wonke umuntu koBulawayo sikhize indlu siye eMhlahlandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo.
Ye, akubatshela abantu ukuthi indawo kumele babe khona endaweni le.
Into ekhona ke Msakazi ukuthi ziningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane. Bathi intandane zihlanganyela ingqondo lentete. Ziningi izinto ezingasihambeli kahle njengoMthwakazi. Yikho ukuxoxana kubaluleke kakhulu kakhulu ukuthi sihlangane, bese siyakwazi ukuthi silwisane lezinto lezi ezisihlukumezayo.
Yes, ngathi ezinye zangkhona iziphi?
Impilo nje ayisafani Msakazi. Impi indlala, ubuntu bethu sesilahlekelwe yibuntu bethu. Amatshwala labo ntshengu asebengene ebantwaneni. Sizama ukuthi ngokuhlangana sifundisane ukuthi sikwazi ukuphila njengalokhu sasikuphila kudala. Lo moya lo mthembo ukuthi umuntu lo muntu usefuna ukuthi yena aziphile. Nxa into zilunge kimi akulandaba umakhelwane uyalamba kumbe kwenze njani. I-selfishness, funa ukuthi into lezo zisuke, sibuyele kulokho abadala ababekwenza ukuthi akekho umuntu olala engadlanga, akula mntwana olala esitradeni, abantu bayanakekelana. So sifuna nje ukuthi kube le mfundiso, asihlanganeni sifundisane ukuthi kumele sinakekelane.
Ye, kodwa ubona njani abantu bakulandela khonokho yini njengoba siyabona ukuthi kudala kwaqhasa ukwenziwa lokho?
Mthembo, siyakulwisa khona la eGoli, sihlezi nje sihleli singekho ekhaya, siyazama bese sihlangene nabafundisi ukuthi bafundise yini into elingayenza. Sifuna abantu baqoqeke Mthembo, abantu futhi bangakhohlwa ukuthi bangobani, akukhathalekile bakuliphi ilizwe. Ungaba se-UK, ungaba use-Ireland, ungaba use-USA, Canada, Australia, kumele uzazi ukuthi ungubani. Sibe ngumthwakazi onakekelanayo, umthwakazi ozihlupha ngokuthuthuka kwendawo zakibo.
Ngamafutshane
ngoba sikude sesikhose ekhaya.
Ye, khuluma lapha ngamafutshane sibe.
Namafishane bakwethu okunye sithanda ukubika ukuthi mhla ka 17 August lapha eSouth Africa siyahamba siyekwenza isikhumbuzo esempi eyenziwa phakathi kwabokhokho bethu lamabhunu ama-Afrikana eMusega. Basicelile ama-Afrikana ukuthi ake sihambe siyefika kuleyo ndawo. Leyo kuyindlela yokukhumbula inhambe zahanjwa ngobabamkhulu baze bayefika kulelalikamthwakazi. So kubalulekile lalokhu ukuthi izehlakalo kumbe izimpi ezalwa ngokhokho bethu sizikhumbule. 17 August ke siyakhona eMsefa eNorth West South Africa ukukhumbula lokho. Kodwa bakithi okuphezu kwakho konke indlela iyemhlahlandlela mhla ka 7 September 2024 angabi khona osalayo. Siyabonga kakhulu umsakazi.
Sawuza kakhulu ke lo ngubaba uBornman Khumalo besixoxa laye ekhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Isikhulumeli senkosi yakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uvulelani lo bhengula. Sibonga kakhulu Khumalo ungadeni wakusasa wakho.
Ngiyabonga la mthembo kakhulu.
Siyawagcina amasiko awasenziwe elamanyama bayawagcina amasiko.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngizafuna sikhangele abaseRoma chapter 1 verse 17. Ithi yona ngoba ukulunga kukaNkulunkulu wambula kilo uqala ngokukholwa uphele ngokukholwa njengoba kulotshiwe ukuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngakho namhlanje ngifuna basikhangele lowo mutsho othi wona olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngibona kuphuma impawu ezintathu lapho. Eyokuqala nxa siyikhangela ngoba lowo mutsho waqaliswa kuHabakuk uvelela kuHabakuk chapter 2 verse 4. Siyananzelela ukuba njalo kuNew Testament lowo mutsho ukhulunywa ngawo uPawulu uyakhuluma ngawo kubantu babaseRoma chapter 1 verse 17 leyengiqeda ukuyibala. Njalo ke kumaHebheru chapter 10 verse 38 uyaphuma njalo kumlobi owabhala kumaHebheru. Njalo uPawulu kumaGalatians chapter 3 verse 11 uyawutha njalo uyawukhuluma lowo mbhalo uyawuloba. Siyananzelela ukuba ke abalungileyo bayophila ngokholo. Nxa sikukhangela ngempawu zazo ezintathu ezehlukeneyo, okokuqala siyananzelela ukuthi ngabe kugcizelelwa ukholo lona ngokwalizwa kambe vele lona ukholo kuyini. Nxa kuthiwa abalungileyo bazophila ngokholo, siyakwazi kuloku kholo olokukholwa yena uNkulunkulu. Ube uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, lukholo luqakathekile lapho esiqalisa khona ngoba bakhona abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona. IkuDavida waloba wathi isiwula sithabula uNkulunkulu. So bakhona abanye abantu abayiziwula abathi bona akudla uNkulunkulu. Ngakho ukholo lokuqala okumele ube nalo ukukholwa ukuba uNkulunkulu ukhona. Usuwenze njalo kuyisigaba abaningi engxenye abandlalele abakisho abanengcevelweni ukuthi ha uNkulunkulu kakho. Manje uDavid uthi umuntu othi uNkulunkulu kakho uyisiwula ngoba ungakhangela isibhakabhaka amayezi ukhangele umhlaba umbe wena uzikhangele wena ngokwakho. Uzabona ukuthi awuzangophoka ukwenza nje uma zivelela kulo muntu owakudalayo. Lo mhlaba uzangwenza uma zivelela wadalwa ngomunye umuntu. Lowo muntu nguNkulunkulu. Endulo okhokho bethu bengezwa ivangeli babekwazi kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu mta but bengakwazi ukuthi bemfinyelele njani. Bazama indlela ezihlukeneyo. UPawulu uyakhuluma ukuba uNkulunkulu uyakwazi khonokho njalo uzakutshaya ndiva lokho. Kodwa kathesi ngenxa yokuthi sonke sesilesambulelo sokuba kumele size kuye ngoKristu Jesu sokumele senze ngaleyo ndlela. Ngakho ukholo ukukholwa okokuqala ukuthi uNkulunkulu khona. Okwesibili yikukholwa uNkulunkulu kutsho ukuthi lapho kumele ukholwe ibizwi likaNkulunkulu kuba yonke into uNkulunkulu ayithembisayo ayitshoyo ezwini lakhe iliqiniso njalo iyenzakala khona ukuthi ukufuna kusuka nzima yikho uthwana abalungileyo bayophila ngokholo sokuthi ukuthi lapha ukholo yokuthi impilo yakho uyiphila uthembe uNkulunkulu uyiphila ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona uyiphila ukuba ukwazi ukuthi yonke imithwalo layo uNkulunkulu uyakwazi ukuyethula uyiphila ukwazi ukuba njalo awuphileli lapha kuphela emhlabeni kodwa uphilela ukuba uyedlule ngomhambi uya ezulwini lapho kule dolobha elihle elingapheliyo lapho kulezinto ezingapheliyo khona lapho kule golide elingapheliyo kumele ukholwe kuNkulunkulu njalo ukholwe ukuba uJesu elengesiphambanini wabhadala yonke into kumele ibhadale kuNkulunkulu wachitha igazi lakhe lachithe igazi likaJesu lasibhadalela yonke into ukona kwethu konke kwakhitshwa nguNkulunkulu ngakho namhlanje funa uze kuNkulunkulu ngokholo ungabe ulalele namhlanje intshumayelo yami ubungumuntu obuzitsala ubungumuntu ozibona ungancedi lutho kodwa kumbe kwasi namhlanje uJesu uyakuthanda wabhadala imbadalo efunakalayo wayiphelelisa ngakho namhlanje kumele uze kuyiJesu kulokholo njalo uvule inhliziyo yakho ukuthi Jesu ngena phakathi kwenhliziyo yami ube yinkosi nomsindisi ungithethelele zonke izono zami asithandazeni baba igama likaJesu uletha abantu abakho abavule inhliziyo bafuna ukuthethelelwa nguwe bafuna ukususwa izono nguwe Jesu ngena enhliziyweni zabo ubasindise ubakhulule esonweni egama likaJesu amen inkosi likuzise sihlangane njalo ngamaviki la amanye alandelayo
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
imidlalo emkhulu yama Olympic Games yalonyaka iqhutshelwa kwele France ivalwa lamhla eParis ngo 9 o'clock ntambama intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela okunengi ngalimdlalo langempumela yemidlalo yenguqu kuliviki uzaxoxa njalo lo mdlali owake waba lodumo edlalela Highlanders uGift Lunga Junior
Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa bancindisa emidlalweni le egoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Kulaba ke abayisikhombisa, kulababili kuphela ababalisa uMakana Kaishe Taramba loTapiwa Nashe Makarau abadlala ngcunywana abangena kumafinals. Lapha abanqotshwe isizalwane seBotswana uLetsile Teboko ekugijimeni 200 meters. Le midlalo yama-Olympics lonyaka bathi bimihle okwamagama. Sikhangele impumelelo yemidlalo enguqu yeCastle Premier Soccer League Match Day 23 edlalwe kulimpela sonto. Izolo eBafana Stadium Thanos 1 Simba Bora 1, FC Platinum 3 Arsenal Movers 1, Caripa 0 Caps United 1, Green Fuel 0 Chicken Inn 0, Bulawa Chiefs 1 Bitter Minerals 0, Yata 1 Tel 1 3. Namhlanje Highlanders 1 Ngezi Platinum 1 Papa Phil Stadium. Wange 0, Chequered Pirates 0. Marika Diamond 0, Herental 0. Kusanjalo namhla sixoxa lomdlalo wenguqu owayelithela kakhulu emampuleni edlala iqembu le-Highlanders iBhoso. UGift Lunga Senior yena udabuka ngoBulawayo.
Mina ngizelwe ngo-1972. Ngakhulela eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary School yaseMakhokhoba. Secondary ngafunda eSobuka Secondary School.
Ulunga uqale ukudlala ibhola semncane. Kungani bembiza senior?
Bora ngaqalisa ukudlala ngisafunda eprimary. Aqalisa ngisadlalela iteam okuthiwa yimhlangene yakhotshwa ngumalumi wami uZwakilunga. Ngasuka lapha ngathathwa ngu-Ali Papa. Ngadlalela ama-juniors be-Highlanders. From there ngagraduata ngaku-first team sikhotshwa nguRoy Barreto. UGift Lunga evela kuma-juniors. So sase sidlala sonke ku-first team ye-Highlanders kochwa uMadinda. So kwase kufanele ukuthi kube kuyehlukaniswe ukuthi kukhanye phela ukuthi omkhulu okade vele edlala nguphi obuye ekhathesi nguphi. So that's why I got the name ukuthi Gift Lunga Senior.
Nesikhathi edlala iBhoso Gift Lunga leqembu lakhe bathatha intezo eziningi ngoba igedi elibona.
Ngawina Independence Cup, Netbro, Zifa Cup, amaningi kakhulu. Maningi kakhulu Africa Cup, Heroes, wonke la sawawina. I can still remember ngo-94 ngaba yi-top goal scorer ngahlohla 29 goals.
Abalandeli beqembu le-Highlanders abaningi bakhala ngokuthi abake badlalela leli qembu ababona ngale besebenzela iBhoso.
Now we cannot all coach i-team eyi-1 sibaningi but yena lo oyabe khona fakiwe chance yakhe ngiyafisa sibili lami ngeke ngakocha before ngilometheme but ngiyafisa sibili ukuthi ngikoche after ngatholi iCAF A.
Abadlali bakulezi nsuku sebathatha izidakamizwa njalo abasadlali kahle lunga.
Just too much indaba zama-drugs. Abafana babulawa ngama-drugs as. Angikwazi ukuthi singathola njani uncedo ukuthi sifikise ilizwi lokuthi they must do away with ama-drugs abafana naba. Sine talent sibili ezwayo but ama-drugs abalisele emuva.
Zimalapha ezimdlalo kulifiki. Ngimela Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.